Ibandla leMDC lithi liphatheke kubi kakhulu ngomfanekiso ogcwele enkundleni zokuxhumana oveza isikhulumeli salo unkosazana Linda Masarira ezithandele ngelembu leZANU-PF elilomfanekiso kamongameli Emmerson Mnangagwa. Ibandla leli lithi labasekeli balo bakhathazekile kakhulu. Ngokunjalo lithi selithume umkhokheli walo unkosazana Thokozani Khuphe ukuthi ahlale phansi loMasarira kusasa azwe ukuthi kuyini okwenze wavunula impahla yeZANU-PF yena engowe-MDCT. Lanxa singenelisanga ukukhulumisana loMasarira, ingcazelo ayiphe embikweni awethulele uZulu ngeWhatsApp ngeyokuthi wathandela ngelembu leZANU-PF ngoba waye kwabozala njalo wayengelalo elinye ilembu ayengazithandela ngalo. Sixoxe lomgcinisihlalo we-MDCT, uMnumzana Abednego Bebe.
Kuyinto esihluphe kakhulu njengebandla-ke ukuthi hawu sesibona omunye wethu esegqoke izigqoko zebandla leZANU. Kusihluphe kakhulu-ke, kuyahluphe kakhulu ama-structures ethu. Abaningi-ke babuhlungu, into yangkhona ibuhlungu. Kodwa-ke engingakutsho ukuthi njengebandla elihlonipha-ke isisekelo sebandla, i-constitution yebandla, sizathatha amanyathelo ahlonipha i-constitution yebandla njalo ahlonipha abantu abasekela ibandla kanye neZimbabwe yonke jikelele esekela umbono wokuthi iZANU siyehlulekile. Yindlela-ke esizayenza ngendlela ehloniphekayo, indlela ehloniphayo, indlela njalo ezakwenza ukuthi bantu babe nethemba lokukholwa ukuthi sinendlela esingahamba ngazo izinto, ukuthi nxa singathola intshukuntshu yokuba sembusweni kuthi izinto zingahanjiswa ngendlela eqondileyo.
Yena selike lahlangana laye yini lazwa icele lakhe?
Besingakahlangani laye, kodwa-ke umkhokheli wethu uzabe ehlangene laye kusasa. Sileleleke ukuthi akhulumisane laye ezwe-ke leyo mbono wakhe andibana-ke singakaze sitshele umphakathi ukuthi kuyini esizakwenza.
Kubasekeli benu la sebantwini nje abathe bebona lokhu banakanele ukuthi selilobudlelwano lebandla leZANU-PF lithini?
Esingakutshoyo ukuthi mhlawumbe kulamaphutha athile ekade lokhu senzakala esenziwa ngabanye babakhokheli benza ukuthi-ke abantu babe lombono onjalo. Sesikunanzeleleke ukuthi kufanele sithathe inyathelo lokuthi silungisise khonokho okwenza abantu babone okungayisikho okuyimelwa libandla. Engingakutshoyo ukuthi thina asingake saba i-extension kumbe ngisithi i-appendage yeZANU kumbe ngithi sisekele iZANU ngesintu lanxa kutheni ngoba umsebenzi wethu kumbe ukuba yithi kwethu yiku-opposa iZANU. Ngezinye indlela ukuba yithi kwethu yikuphikisana leZANU. Akula muntu ongasekela lo aphikisana naye, usekela lo odlelana naye atsho ophikisana naye. Okwakhathesi siphikisana naye iZANU, asinasizathu sokuthi sisekelane naye. Njalo labo esibabona besenza lokho okuyabe kukhombisa ukuthi khona-ke abantu babe nokukholwa ukuthi sisekelane neZANU, sizathatha amanyathelo aqinileyo ukutshengisa abantu ukuthi hayi labo akade besenza lokho okutshengisa ukuthi sisekelane neZANU bebephambanisa.
UMnumzana Abednego Bebe ngumgcinisihlalo webandla leMDCT. Kwanele Mthwakazi, kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Ezinye izidumbu zabantu abafele engozini yezulu lesiphepho zilokhu zingakakhitshwa emhlabathini lapho ezigqibeleke khona ngoba uhulumende uthi akalayo imitshina engenza lumsebenzi. Kwanele olivalelisayo ngontungami Linkomo Lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.